Ngingathola njani lapho elikhona endaweni zonke zomhlaba? Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalubuyelela udaba ekade sixoxa ngalo ngeviki ephelileyo. Sikade sikhuluma khona ngokuthi uhulumende kube ngithi idala lephalamende belifuna ukuthi kube lo mthetho okhangelana lempilo yabantu kakhulu abathetheneyo. Kulungiswa-ke ibhili kwamanje kufakwe okunye okadongana abantu abakuthakazeleli okokuthi-ke umuntu otshadileyo ingaba lo makhwapheni. Kodwa-ke idala lephalamende okanye ngazani liza kusebenza likukhiphe konke khonoku kubhili leyi ye-Marriages Act. Nesethu ngubani lo baba lapha uzipho ngezipho Ndebele ukunhlanganiso yopatare enkundleni. Sakwamukela kuhlelo baba Ndebele.
Siyabonga, salibonani, ngiyalamukela balaleli, linjani lonke?
Hayi, siphile kakhulu mfowethu. Akutshela ukuthi mina njengenhlanganiso bekuliphatha njani lokho?
Nxa sikhangela ibhili leli ele-Marriage Bill, into eziningi engazikhangela eziphakathi yinto esiyihambisana lazo esizisapotayo ukuthi zi-right. Into ezinjengokuthi abantwana abancane bengasayenziswa into yende sekhulile. Kodwa nxa sokufika kulesi istage i-session leyi ethi yona umuntu otshadileyo etshade u-511 nalwana sibili uyakwanisa ukuthi aphinde abe lo munye umuntu eceleni, umuntu lwana akwanise ukuzothatha futhi uzofuta aclaimment emeva acleime i-property yomuntu lwana njengenhlanganiso besibone ngani kululaza umtshado. Umtshado lwana ade sufika lula sibili okumangaliswayo ade sokuthiya izina abantu abatshadileyo umtshado nalwana ukuthi one man one wife besesengozini yokuthi omunye umuntu nje ngathutha eceleni afike aphazamise umtshado. So esikufuqa njengenhlanganiso ukuthi umtshado lwana kawuvikele uhlale ungumtshado wendoda eyodwa lomtshado lomama
oyedwasiyakubona khonapho ukuthi idala lephalamende lilakho ukuthi likwesule konke lokho ngoba umphathintambo wezemithetho ucelile sibili ukuthi hayi bakukhiphe khonokho pho bangakukhipha kuyabe sokungami sokulungile i-marriage is bill yonke
nxa ngiyikhangela bengatshintsha isection yona leya i-marriage bill athink yabe ngendlela siyikhangele ngayo yabe sikhondile yabe sihle yabe sivikela wonke umuntu yabe sinika omama amalungelo abo ivikele njalo ukuthathwa kwabantwana ngoba singakhangela i-customary marriage athi ivumela ukuthi abantwana abancane beyenziswe ivime nale i-511 athi evume ukuthi abantwana abangamankazana ngasedlule 16 years aqine seyenzile nxa kubadala bashe bevuma lani kuvuma ade ugcina kusendisa abantwana abancane. Kodwa leyi isifake ekupha abafana lamankazana bonke sebesiyendambe bathatha sebedlulise iminyaka engu-18 njalo umuntu sezithathela ngokufuna kwakhe akusela muntu ofoswa ukubana athathe. So ngezinye indlela sisi ungavele kutshintshe khonapha amasiko ethu abe selandelwa ngendlela ayiyo yona njalo lo mtshado womndoda eyodwa lomfazi wodwa yabe sihlonitshwa sibili ngendlela emangalisayo nokuthi lokhu ade sesingena phakathi kwakho.
Ye, kodwa ungasikhangela sibili gorombo siyakwazi ukuthi lina livikela abesilisa abatshaya ngabesifazana. So-ke khonapho-ke ngake kuqhubeke kuzaba khona khona kokuthi abantu babe labo makhwapheni bekuzayenzakalami sibili emtshadweni la.
Nxa isesheni yami ingaqhubeka ngoba sakhe sibafike ngama-proposal ukuthi kayikhutshwe ayikakhutshwa. Nxa ingaqhubeka ikhona esikubonayo yikuthi umthetho awungasavikelanga umtshado lowo. So kuzakwenzakala yikuthi abantu beqalise bona kuthatha umthetho ofake ezandleni zabo. Kuthi ngabona umuntu selo mhlawumbe sekulo muntu osethandana lomkakhe endani othi yabe kwase ngaze emthethweni umthetho wakhe ozomvikela asozomncede ngalutho uzathatha umthetho ofake ezandleni zakhe iseezaqalisa ukulwa nomntu abathatheneyo kumba ayekulwa lo muntu lwana bese kuvuka amacala amaningi. Thina njengenhlanganiso sikhuthaza ukuthi abantu nxa sekule problem bangasebenzisi udlakela kubana basolve ama-problems abo. Sikhuthaza nxa sokwehluleka ukukhulumisana kabaye emthethweni maye nxa umthetho sesehluleka ukubavikela kusuka kube nzima ngoba ngaze emthethweni yabe engavikelekanga. So kungakhutshwa lapha umthetho wabo sikwanisile ukuvikela abantu so siyaze sikwanisa ukukhuthaza abantu sikhuluma labo ukuthi bangasebenzisa udlakela nxa kusekwehlula ukuthi bakhulumisane abahambe emthethweni umthetho uye bancediswa ubalamule.
Siyabonga kakhulu-ke sethe leli thuba ukuthi sibonge umnumzana Zipho ngezipho Ndebele okunhlanganiso yepatare enkundleni. Sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa baba Ndebele.
Siyabonga.
siyabonga kakhulu ke zukandabazi asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo uriva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo simba ukhiph dube lilale
elamanyama bayawagcina amasikawazi owawusezi wemandu owawusezi abadala
kwathiniayawutshela wathi salulandela
salulandela.